yikho sigqubuzela ukuthi uhulumende ngabe uyanika abantu usizo lo lesithi i-cushioning package ukuthi benele babuyele emsebenzini. Abanye sibili kathese abala lutho eqinisweni.
Uhulumende uke waphathisa abantu abagoqela amalunga enhlanganiso yenu. Uncedo lwakhona lilubona lwaphathisa na kumbe kulokho kusadingakala ukuthi abantu baphiwe njalo olunye uncedo?
Usizo olwalethwa nguhulumende angeke ngithi lusizo ngokulinganisa ngoba abantu bathi sebelinde inyanga ezingafika ezinhlanu enyakenye banikwa imali engalingana lamadola amahlanu ezwele America ngiyakithi yayi 600 RTGS. Aso mali esingathi lusizo uhulumende wayelinganisa abantu badana kakhulu ngoba babekhangela ukubathola usizo olungcono kodwa hayi lolohona kwabuyayo and kunjalo nje usizo lwangikhona lolo zange lufike ngaphi azange luncede eqinisweni lonke umuntu engathi elinde 5 months ngingazikhayela ngesikhiwo abe sethiwa i-$5 kuthiwa lusizo kambe shuwa sebabanqasizo njalo na.
Ungasitshela ukuthi ukuze amabhizimusi amancane afana laweni wona lawo aphumelele kuyini kahle kahle okumele kwenziwe ngalesi sikhathi se-coronavirus?
Okokuqala ukuthi uhulumende kumele abise usizo usizo olohloni usizo oluzonceda abantu olusizo njengomlomo kube yimali ukuthi abantu bayathuma ngayo okumele kwenziwe ngalesi sikhathi ukuthi kumele abantu beqhubeke bevunyelwe ukuthi basebenze emkambo belandela izinqumo zenezi eze-World Health Organization ukuthi bagqoke ama-mask bageze izandla xa bethengisa batshelane izikhala khonaukuthi i-physical distance kumbe i-social distance xa umuntu ethe wangafuni ukuya ebantwini lokuthi imkambo le abasebenzela khona qheliswe batshelwe izikhala ngoba eminingi ekhona iminyene so yimizamo kumele yenziwe ukuthi abantu basebenze kuhle ngokunjalo kuyamele ukuthi bakhanyelwe bancediswe futhi bakhunjuzwe ukuthi bengakhohlwa ukuthi balandele izinqumo lezi so kungathi-ke amapholisa nalawa akhangela izinqumo ze-COVID-19 angazulazula engene emkambo ekhangela abantu encedise inhlanganiso ezinjengezethezi labantu ababhodabhodayo esibaceleleyo ukuthi bakhangele abantu bafundise abantu ukuthi balandele izinqumo lezi. Yikho kudingakalayo ukuthi abantu bangene emkambo ivini ozothenga angene laphana akhaya ugezele izandla egqokile imaski abantu bengakhohlwa kube nje into esesiselayo sikhumbuzana malanga wonke yikho kuqakatheke kakhulu. Kodwa umqoka futhi ukuthi abantu bathole imali yokuthi basukume ngayo nokuthi ilize nje kalibe lohlelo besethiwe le strategy sokuthi vele xa sokuthe kwaba le COVID-19 abantu abasebenzayo bengancediswa njani kube le strategy at national level kumbe phezulu kwalohulumende esibhaliweyo esiyalandelwa kahle kahle.